Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, igama ngosikhathele nyathi. Ngokuzalwa ngizalwa emadodwa ngokwakha ngikhona Pirupane Centre. Ukuncedisa abantu esikwenza sikuncedisa siyiLupane District Group. Kutho ukuthi sabona ukuthi abantu emakhaya ngapha bayadubeka, abanye bayehluleka ukuthengela abantwana amabhuku, abanye behluleke njalo khona ukubathengela amapheni. So sase sibumba igroupu sayenza isikhwama sokuphosela ithi muntu aphosele i-R50, $53 yikho esincedisa ngakho ezikolweni. Kwasokuvumbuukela kakhulu singafika ezikolo, asikwanisa futhi lakhona ukuthi sihambe siyebancedisa kakhulu. Ohamba ezikolo yini, ihamba ngihambisa izinto ngoba abanye babe bephosela bengisezimbabwe, inayini engikhona lasezimbabwe ngasekhaya. Ngihamba ngihambisa izinto ezikolo.
Yes, ngathi konke lokuphosela kuyini?
Amabhuku, amapheni, ingubo, ama-uniform, lama-sanitary pads ebantwaneni abangamankazana. Ama-sanitary pads adonitha umama uMrs. Mhlanga, i-SDK Urban General Dealer.
Singathi kuyini okwalenza likwenze konke lokho?
Sabona ibhakane lake lasekhuletha ngo-2020 elalifutha Great President Lupane abakwanisi ukuba nabafana labo Grade 2. So sasisibona kungcono ukuthi sifunde group sasibuzwe i-MP bethu ukuthi yindaba abantwana bengakwazi ukubala, kodwa ilizwe selile 42 years lathatha izibuso abantwana bezihluke ukufunda izikolo zikhona. Bakhanya ukuthi into endulo kayibeyiqondi, sasesibona ukuthi yiyoshelo yenze njalo.
Abantu balamukela njani uhlelo lolu?
Abantu balamukela sibili ngezandla ezimbili ukuthi sibalutshwane kuphela abaphoselayo. Abantu bayaluthanda sibili, bathi kuyabancedisa vele, abantu bayazihluphekela. Yami ngihambile ezikolo ngazibonela, bayahlupheka abantwana emakhaya.
Singathi nxa sukhangela sibili luzanceda kanganani uhlelo lweni lolo?
Uhlelo luzanceda kakhulu silokuthi nxa singathola sibili amanye abantu abangasincedisa nabo bephosele, hhayi singasiza kakhulu. Kungakudala umehluko ezikolo, abantwana bengagcina bengasathenga amabhuku lamapheni ngoba vele abadala emakhaya abanye vele abasebenzi, okunye zintandane ezingela muntu ozigcinge.
Yini abantu abafisa ukuthi bakuphinyelele khonapho benze njani?
Bengangiwasapha kunamba yami ethi 0027194888532 0027194888532.
Yes, kuba khonapho nganyathi.
Siyacela bakithi kakhulu lina bantu beLupane ma-41 amahle, izandla ziyageza na isiNdebele. Asisondele nini siphosele nini sincedisana nini? Yona le i-R50 ozayiphosele iyawudala umehluko ngapha ekhaya. Omama ngicela kakhulu kubomama ama-sanitary pads abantwana abangamantombazane basebenzisa amalongo, iqiniso sinje bayawasebenzisa. Into ebuhlungu kakhulu, siyacela cela abantu basondele basincedise.
Siyabonga kakhulu-ke Manyathi. Lamhlobo sixoxa-ke lo Manyathi uhlelo lwabatsha. Ungatshenela kusasa Manyathi, siyabonga kakhulu. Akutshela abantu ukuthi ungaphi?
Hayi kamina.
Ukuthi ungaphi khonapho?
Lapha ngiseshabulanyana eLupane duze nje neLupane Centre. Ike ngihlala khona engathi khona. ELupane Centre ngiyatholakala e-SDK ikho ngisebenzela khona.
Siyabonga kakhulu ntombi endala.